Zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Itoll free number le ezeki sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration but khathese ngenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi uhamba njani wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto enzona lezi zokuvota.
Izakhamizi zakobulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni ukuvota ngocingo olungelanhlawulo olwama toll free lines.
Abantu bayadonda enxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota. Xa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzatshintshana.
Iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi ukuvota emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Umanyano wamabhanga uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanyamazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda lapho umuntu ebhekane lobunzima ebhalisela ukuvota ngokusebenzisa ucingo lokuthinta ngalo abekhomishini ebona ngezokhetho ASVAC olama toll free lines ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukukhulumisana labeZAC ngembuzo emayelana leBVR kunye lokhetho luka 2018. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ensukwini ezisanda kwedlula abekhomishini ebona ngezokhetho abeZAC bethule inombolo zocingo ezingelanhlawulo. Inombolo lezi zimbili enye isebenza kulabo abalomakhala ekhukhwini wekhampani ye-Econet kuthi enye isebenza nge-NetOne. Unkosikazi Gladys Mabena isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kungabasiza kakhulu ngoba abalalwazi lokuthi yona indlela yokubhalisa nge-BVR isebenza njani njalo belokhe bengakahlangani labantu beZAC ukuthi babafundise ngayo.
I-toll free number le ezeki sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration but khathese ngenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi uhamba njani wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto enzona lezi zokuvota ngoba khathese lapho esikhona bengilokhu engakezwa ngento zona lezi ze-BVR angilalwazi olukhulu ngakho khona lokhu so mina ngiyayithabela kakhulu le inamba yokuthi sifone singazange siye sibhadale lutho ngoba sonke sizaba lalo ulwazi elokuvota.
Emavikini adluleyo kuvele ukuthi kobulawayo kulabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota nxa kuqathaniswa lamanye amadolobho. Ababona ngezokhetho kunhlanganiso ezizimele zodwa bathi lokhu kubangelwa yikusweleka kolwazi kanye lokukhathala ngoba ukhetho lungavamanga ukuletha inguquko elizweni. Umnumzana Nkosana Khumalo owenhlanganiso yezakhamizi ye-Residents Association uthi leli linyathelo elihle kodwa izekhi kumele ilungise inombolo lezo ngoba kunje kazisebenzi kuhle.
Linyathelo elihle sibili ukuthi izekhi ibe le namba engalambadalo ongelantengo ukuthi utshaye khona ucingo kodwa inamba yakhona sesiyizame sayizama kaningi-ningi. Kukhona ingxaki ekhona inxa usithi usukhetha ulimi loko ufuna ukuthi ukhulume ngalo ihle yale khonapho kuphelele khonapho. Kodwa ke kulinyathela elihle sibili esinethemba lakho ukuthi baza kuthatha izikhalazo zethu lezi siyabe sizifonela nxa sibatshayela ucingo bezithathe ngokuthembeka kube lempumelelo evela khona.
Unkosikazi Chelesile Mathema esinye laso isakhamuzi uthi inombolo lezo zize ngesikhathi esihle kakhulu njalo zizasiza uZulu ohlala esalele emuva ngokuswela ulwazi.
Kwezinye indawo ngibona abantu bebesukuma sibili besiyavota ngoba ulwazi lwangikhona ngani bebelwazi kodwa thesi sokuzaba ngcono ngcono ngenxa ukuthi inamba le esikhona sizasenza lati sinjani sibe kwazi sibe lolwazi lokuthi kuvotwa njani kwenziwa njani ngoba thina iBVR leyo besingayazi lokufundiswa wangkhona besingakwaziko mbona ukuthi kobulawa yikwade kuhlala kule namba yentutshane yabantu abavotayo ngokuthi bebengelalwazi lokuthi kuvotwa njani kodwa ngenxa yokuthi kathi sokule namba le sizahamba sibe ngobuningi siyevota.
Kwezinye indaba, omama abavela kumaphathi ezepolitiki ehlukeneyo bekhokhelwa unkosikazi Priscilla Misiya Irambwi sebeqale indawo lapho omama abangafonela khona ama-call center ukuze benelise ukuthola usizo nxa sebehlangane lenhlupho ezehlukeneyo kwezepolitiki. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Ignatius Chombo uphume kumaphephandaba esithi uhulumende useqala ukuhlolisisa ukuthi uZulu angancediswa njani ukuthi enelise ukubhalisa ukuvota kungelankinga ngoba inengi besehlulwa yikukhipha ubufakazi bokuthi bahlala ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje inengi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagamalo kuluhlu lwabavoti emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Abanye abafisa ukubhalisa babikwa bebiselwa emakhaya ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo ukuthi babhalisele. Uvusi Sizwe Mkhwananzi weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhangela ngezokhetho kulela weZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi kusiyafika ngesonto abantu asebenelise ukubhalisa ukuvota e-insiza kanye lasemzingwane bangu 37,151 loba nje inani labantu abakhangelelwe ukuvota kulezo ndawo befika e-350,000. Abantu abangu 623 kubikwa bebiselwe emva ngoba bengelazithupha kukanti abanye babo bebezele ncwadi zoku zalo ama birth certificate njengobufakazi balapho abahlala khona i-proof of residence. Loba nje izethi ngakatholi ngokugcweleyo inani labantu asebebhalisile phansi kohlelo olutsha ole-biometric voter registration i-BVR okusobale ukuthi balutshwana abantu ababuya ukuzobhalisa. Ihlandla lokuqala lokubhalisa insiza lengxenye yemzingwane luzagqitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Unkosazana Linda Mpofu owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust i-CYDT uthi ngokubona kwakhe uZulu udiniwe ngokuba evota kungela nguquko.
Izekhi ikhona lapha ezindaweni okumele bebe khona sibili kodwa uhlupho ukuthi abantu abasukumeli phezulu abantu bayadonda nxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzatshintshana. Njengoba nje sikhuluma khathesi abatsha bangale bayagebha emikuteni badinga imali.
IZEC sivule njalo indawo yokubhalisa kuvota emahofisini abo aselokitshini elidala leJawonda kodwa inhlolisiso yenziwe yiStudio 7 iveze ukuba ngehola elilodwa kubhalise umuntu oyedwa nje. Lokhu akunani lokuthi lawo mahofisi aseduzane lemalokitshini. Umsekeli kamongameli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party i-PDP uWellington Nare usola iZEC ngokungafundisi uZulu ngohlelo olutsha lokuvota olwe-BVR.
Lathi sikhathazeke kakhulu kunabantu bengathumeli phezulu lolu hlelo kodwa-ke sinanzelele ukuthi mana ingalilungeli ukuthi ngalibamba lolu hlelo ingakho prepared ngazokuthi uZulu akala information ngokubhaliswa kakutsha. Adumele ngabe iZEC iqalisile yafundisa uZulu ngokuthi ngokuqatha kovota lezintshintsho ezikhona ezintshile uvoteni kodwa-ke akula information akula ndlela iZEC ehambise ngayo information kumphakathi ukuthi umphakathi azwisise ngokubhalisa kakuthi uvota njalo yikho kwenza uZulu engasukumeli phezulu ngalolu hlelo.
Unkosazana Evelyn Ndlovu uleminyaka ekuzalwa engamathumi ayisithupha lathiyagalombili njalo sixoxelaye lapho eqeda ukubhalisa kuvota emahofisini aweZEC aselokitshini.
Lapho engihambe khona ngiserejista ngihambe kuhle bambuza iminyaka yami ngabatshela inamba zesithupha ngabatshela iselfoni inamba yami yefoni ngabatshela bambuza ukuthi livotela ngathi iminyaka yonke sivotele wona manxa kuregister ngaze ngivotele kwenye indawo ngaphandle kokuthi ngivotele khona phela akulabuzima njengoba umuntu omdala ngivele yini ngaqala ukutshela ukhulu uqala ukuthi kuthiwa kuyaregister lapho wathi akulabuzima la mikhathi esingithe ngivele echethe ngathi ngingcono ngikhe ngizozibhalisela ngiqeda akulalabuzima obukhona nje.
Iningi labantu kubikwa lisithi selidiniwe ukuba livota kungela nguquko ekhona osekudala ukuthi lingathakazeleli ukuvota. UNkosazana Monalisa Nkala we-Women Development Association of Zimbabwe i-Voters uthi uzulu kumele abhalise ukuvota nxa efuna kube le nguquko hathi ukuthi agoqe izandla.
Izama ukuba chethu ngona khathe santi isistimu le enja so sikhanyisa kana ngabe le nto enja ingxe le mpumela izaba njani izaba different so samukuba encourage uthi ngona bahambe baya vote ivote yakho yi choice yakho it is in ukuthi alibe ngavote ngenye inzama regard afana.
Lapho uZulu siyabhalisa kufuze ahambe lesithupha sakhe kumbe ipassport kanye lencwadi efakaza lapho ahlala khona iproof of residence yona etholakala kumakhansili loba osobhuku. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lokuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kula ma centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Zarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye ilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabachawelwe the connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota kuhlelo oselugqiba ihlandla lakuqala. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Besingakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ePhalamende esigabeni seKurdistan okwamanje esiphansi kombuso weIraq solukelwa miswa okwezinye inyanga ezithoba minwe mbili. Lokhu kubangelwe ukuba amabandla ezombusazwe ehlulekile ukuphuma labantu okumele bancintise kulolu khetho obelumele lwenziwe mhla ka-1 Lwezi. Inhlanganiso ye Rotary International esungula umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane wepolio emhlabeni jikelele ubika ukuba lonyaka amazwe amabili kuphela yiwo alabantwana abahlaselwe yimkhuhlane emhlabeni jikelele. Lawa mazwe ngathi ele Afghanistan lele Pakistan. Linhlanganiso ithi lokhu kuveza ukuba impi yokuhlaba amajekiseni lemithi yokuvimba umkhuhlane iyaphumelela. Umanyano wamabhanga oweBankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe, njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awemali yakwamanye amazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanye amazwe. Owayengumphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Ama bonds wonala asetholakala kubo sephatheleni yikho lapha sekhona. Kawasekho ku-informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili, sibe singabantu akade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe i-US dollar. Now imali leyi kayisekho, iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga siyawoda ngaphandle sifike sithiye khona-ke. Nxa siphenduka sibeyasithola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-exportwa sayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo yikuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala. Ngokuba i-economy idilizwe yipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematikale isimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuswe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle ongalwiyo. Ongela corruption uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhalekhukhwini lobulembu be-internet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu, njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi selupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya, dubo lemali. Hey, liyazithaya bhororo, loba uyasebenza, loba kawusebenzi, izinto ziyafana, into zangikhona ngo-on and off. Uya, into zangikhona sezikhwela within a day. Kusasa namhlanje ungathola kuleyi price, kusasa uyathola sekuleyinye price. So utsho uthi hey, i-challenge yemali le ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zwakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Ngizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51.49% yona njana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni lezintweni ezingezabo kuthiwa phecelezi i-property rights kuqakathekile. Kumele kuveze kahle ukuthontshewa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi labo abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa yi-confidence ukufaka imali. Kungayibona kuphela kodwa kunye nathi abantu beZimbabwe kumele sisuthise ukuthi ezepolitiki lomthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola leMelika.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi lizaphuma kunhlanganiso ye-UNESCO ekupheleni komnyaka ozayo. Uheather Nwet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olwe-State Department, uthi inyathelo leli lenziwe phezu kokuhlolisisa ukuthi eleMelika lidingani kunhlanganiso le. Uthi okunye kwenze iMelika ithi izaphuma kunhlanganiso le yikuthi ilesikwelede esikhulu kakhulu se-UNESCO esifika izigidi ezingamakhulu amahlanu namajumi amahlanu amadola, $550 million. Okunye njalo uthi ukulomthetho ovimbela eleMelika ukuthi linike imali inhlanganiso elelizwe lePalestina phakathi. Unwet uthi kukhanya engani ilizwe le-Israel likhangalelwa phansi kunhlanganiso ye-UNESCO. Uthi inhlanganiso ye-UNESCO yayithula ukuthi indawo yedolobho lakudala eleHebron njalo lengcwaba elibizwa ngokuthi yi-Tomb of the Patriarchs ngokwePalestina. Uthi lokho kwakhahlameza kakhulu ilizwe le-Israel. Uphinde wathi umongameli Donald Trump ufisa ukuthi kuguqulwe okuningi okwenziwa yi-UNESCO le-United Nations ukwenzela ukuthi basebenze kahle le nhlanganiso lezi. Loba kunjalo uthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lidlelana le-UNESCO njalo kalisoze liguqule elikwenzayo kwezemfundo, ezamasiko, ezembiko lakho konke okwenziwa yi-UNESCO.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo bagubhana ngamazwi abaqeqetshi bamaqembu asefinyelele kufinal eyomncintiswano weChibuku Super Cup. Uphilani Ncube weqembu leHarare City kanye loweqembu leHowmine uKelvin Kayindu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHarare City lifinyelele kufinal yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleBulawayo City nge-1 kanya kusemifinal yakuqala eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngomgqibelo. Kuthi kweyesibili iqembu leHowmine linqobe leJapane Mine nge-3-1. Limpumela itsho ukuba isifiso sikamqeqeshi weqembu leHarare City uPhilani Ncube esokuba iqondane leqembu ake walisebenzela eminyakeni yedluleyo eleHowmine sifezekile njengoba phambilini kwemidlalo yangempelaviki waphumela obala ukuba ukhangelele ukudlala leHowmine kufinal. Nasekupheleni komdlalo wangomgqibelo uphindile njalo ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine kufinal, loba nje lona belikhona lisadlala leqembu leJapane Mine kusemifinal yesibili.
Asingenelanga kufinal ukuba siyeqhubela iqembu leHowmine ingezwa njalo sifisa ingani uKhayindu lathi asizwele adlalise abadlali abangajayelwanga ukudlala njengalokho akwenza edlala leqembu leBulawayo City langeqembu leWangi.
Uncube uhle waqala ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine ngesikhathi iqembu lakhe liphumelele kusigaba sequarter final yenkezo yeChibuku, njalo kuthe ekupheleni komdlalo weqembu leHowmine leJapane Mine uKelvin Kayindu laye watsho ukuba ubonga inkosi ngoba labo akade befuna ukudlala laye leqembu lakhe yibo azadibana labo kufinal.
We are playing a game where probably the
sizadlala leqembu ebelivele lisithi lifuna ukudlala lathi njalo. Siyabonga inkosi ngoba lokhu sokwenzakele. Sizabona lapho okuzawela khona indukulo xawucawu ngoba kuningi okwenzakala phakathi laphandle kwenkundla njengoba leli qembu esidlala lalo likholwa kwezinye izinto ikade thina sikhonza uNkulunkulu.
Iqembu lizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu njalo ngokwesithathu selokhu umncintiswano lo wavuselelwa ukuba iqembu leHarare City lingene kufinal ngemva kokuba ngomnyaka ka-2014 linqotshwe ngele-FC Platinum kufinal, kuthi ngo-2015 liphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-Dynamos. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji. Iqembu lenobuntu elihlabela umculo wembube eliwuxubanisa lowe Afro Jazz elilamalunga amahlanu wesifazane lisemelika okwamanje lapho elizacula khona endaweni eziningi ezibalisa iNew York, Florida, West Virginia lezinye. Unkosazana Duduzi Lesibanda, isikhulumeli seqembu leli, uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Budala budala zisap
kolobecha
izinana
kolobecha
zonke
kolobecha
no mama by five abavele eZimbabwe kobulawayo and silapha eAmerica for our 6-week tour siyabuhamba nje endaweni ezihlukeneyo
singathi ke kwamanje selihambe ngapi la ngapi
sasifikele Atlanta sasesiya ke Florida Sarasota and then izolo bese Washington DC Maryland namuhla sise Pennsylvania Erie
zathi zona kolobetha ake sizolobetha ukuthi zona bithini
lisuka lapho yapi
phambi kwakusasa mhlaka 27 sabe sise University of Vermont eBurlington
akusitshele kancane ke ngeqembu leni ukuthi limenja
okay nobuntu ngabo mama bayi 5 uDuduzi Lesibanda Joylin Sibanda uHeather Dube Zanele Maninga lo Thandeka Moyo sivela kobulawayo njalo sihlabela imbube
iziyokuthumala ngeke angishiyetwa
This is our first time to tour in America. We've been touring other countries as well. So, like I said, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and in the West China.
Singathi ke kuyinokwalenza nje sihlabela imbube.
Sananzelela ukuthi khona khona akula omama abahlabela imbube. Ikanti ke imbube kayibandlululi la kumdabuko nje. Omama babekhona bayihlabelayo but when commercialization came in, yasi ke sithatha ngubaba. Ayisikho ukuthi omama kabayivunyelwe ukuyihlabela. So lathi sasibona khona lokhu sathi hayi. Mana ke sizame because futhi into ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulasebe bayenza uyaphumelela so thina singabokuqala ukuthi siyenze siphumelele so into nje enja enhle ethandwa ngabantu so we decided to do it
singathi ke selile mnyaka emingaki lonke khona
sesile mnyaka eyisithupha eyi-6 sikwenza lokhu
umculo wenu utholakala ngaphi
ngingawuthola ku SoundCloud la ku iTunes ku internet o lingayithola yona iCD ngokwayo National Flower Art Gallery kumbe endaba Book Cafe lapha eAmerica ngahamba ku website yethu www.nobuntu/forwardmusic.com udinge ukuthi singaphi lapha eAmerica ubuye uzothenga iCD ngokwalo
manqindi
Le imali yeCD kona
le $20 lapha kobulawayo le $10
Mama base Harare lo ke ngunkosazana Duduzi Lesibanda isikhulumeli seqembu labesifazane elenobuntu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePennsylvania ngapha kweMelika ayisikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni amagama abo kuluhlu lokuvota ngocingo olungela nhlawulo lwama toll free lines.
iningi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagama alo kuluhlu lwabavoti endaweni ezibalisa insiza kanye lengxenye yemzingwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngilithiya ku Studio 7 Live Talk lilontungameli Nkomo, igama lami ngu Chris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.